kuqakathekile ukuthi sizwisise ukuthi iSADC yona yathi ifonywa ngama frontline states ngo 1980 yayijongene ukuthi amazwi angase zansi kweAfrica ancedisane ekulwiseni lomncumbuso wocindezelo owamabhunu. So akumangalisi nxa inhlangano njengabo DA beSouth Africa besizwa ubuhlungu ukuthi eZimbabwe iya hosta iSADC summit, ngoba bona vele kabafuni kube njalo, ngoba basafuna ukuthi kuqhubeke kulombuso wabacindezeli owabamhlophe. Mphinde ngikhulume-ke ngabanye bethu abafowethu abathi bayahlukuluzwa kulokuhlukuluzwa kwelilungelo lomuntu. Singakhohlwa phela ukuthi bakhona abafaka imali entweni leyi ekuthiwa yi-activism. I-activism lokhe yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo. Mhlawumbe kwase sikhathi bakwenze sibili baqale amapholisa. Amapholisa athi angababopha bebe sebekhala ukuthi bona babotshiwe. Ngiyakwazi basebenzisa ama-strategy atholakala egwalweni olwabhalwa ngu-Jean Sharp, olunye balwazi bona ukuthiwa how to bring down a dictator. Babe bezama ukuthi bangcolise ibizo lombuso okhona kathesi ukwenzela ukuthi kukhanye kulobudlwangudlwangu. Kodwa inengi labo bakwenza ngoba kulenzuzo, kulama-donors abafaka imali, futhi kungathiwa u-human right defender elodumo eyaziwayo usuphiwa izicoco.
Kodwa ungathini ngalabo abathi bayabotshwa amahlayana, njengoba sibona ukuthi kuvalelwe abantu abaningi entolongwe abamabandla ezombusazwe labanye abalwela ilungelo loluntu?
Thina esikobulawayo emalokishini akula muntu esimbone esukule esukelwa ngamapholisa engonanga lutho bembopha. Akula muntu esimbone esukelwa ngamasotsha engonanga lutho bembopha. Laba abalendaba zabo ababanjiweyo yindaba singayekeli amadale omthetho acubungulise, sibe kwakucace ukuthi kahle kahle babotshelweni bebonene. Nxa kuyikuthi kule balecala bazakwetshwa, nxa bengelacala bazaphuma. Yindaba sigijimela ukuthi sigijimele ekugcineni ukuthi bese kuthiwa ngenxa yokuthi kulekwenzakala lokhu iSADC summit amelanga yenziwe eZimbabwe. Akukaze kwenzeke iSADC summit yenziwa noma siyafuna thina noma kasifuni, ngoba ivele iyatshintshanwa next year iya kwelinye lokuba ngumgcini sihlalo kuyatshintshanwa, kuvele kunjalo. So asikhohlweni ngokuthi singathi guqula ulutho, iSADC summit izaqhubeka yenza resolution ewenzayo next year ihambe kwelinye ilizwe iqhubeke kanjalo. Thina sebe silokhu sigiqika phansi sidinga i-attention, sidinga le mali ngento yakhona.